Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu se ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 26 kunhlangula 2020 ngwentungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kuyaveza kamhlophe ukuthi asikaphumi phakathi kwengozi, ingozi isesephambili, amalanga la adlulileyo asesemancane kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye belo mkhuhlane lo izolo.
Saba lomnyama thina sizama ukubabalekela futhi singangeni emagroda sahlangana labo bephathole ezindlini.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba zithi amasotsha lamapolisa achaye intatheli ezimbili eHarare ngolwesithathu kumele ajeziswe. Ukusilela kwamanzi eluveve kobulawayo lapho okuqhamuke khona umkhuhlane wesihudo kuyaqhubeka lanxa ikhansili ibithe ayiseyikuwavala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhuphukile njalo izolo ntambama laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye 21 belo mkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba abalichumi lasishiyangalombili ngabavele kwele-South Africa. Ababili bavele kwele Botswana kuthi oyedwa uvele kwele Mozambique. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebesindile lalo likhwelile ngabahlanu laya ku-128. Asebefile balokhu beyisithupha. Inani laba le coronavirus likhwela mihla ngemihla kulezi nsuku njalo phose bonke ngabavela phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 488,000 njalo wahlasela phose abayizigidi ezilichumi 9.6 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngalomkhuhlane eCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Ukubanjwa kwabantu belegciwane le-corona kuyaveza kamhlophe ukuthi asikaphumi phakathi kwengozi, ingozi isesephambili, amalanga la adlulileyo asesemancane kakhulu. Kusalindeleke ukuthi babe baningi abantu ababanjwa belaleli gciwane lanxa hlolwa ngendlela esesencane kangaka. Kodwa ke nxa kungahlolwa kabanzi bazatholakala kanjalo abaningi okwedlula labo esilabo manje, bazatholakala phakathi kwelizwe kungasikho kuphela labo abavela ngaphandle. Ingakho ke kuyaveza ukuthi ingozi isesekhona kakhulu, abantu basafanele bathatha amanyathela wonke okuzivikela. Asikaphumi phakathi kwengozi, ukufa kusesekhona, kukhona akuvela ngaphandle, kukhona phakathi kwabantu. Ikakhulu ingozi ngabantu labo abafika bedlule bangadlulanga kuma quarantine centers bayehlangana labafowabo nabantu ababo emakhaya. Kulula ke ukuthi limemetheke igciwane lingazakali ukungahlolwanga, bafa abantu kungazakali futhi ukuthi babulawa yilo lelo gciwane.
Inani labantu abapholayo lalo liyaliqansa, kanti inani lasebefile liqhubeka liphansi. Singathi lokhu kusipha ithemba yini njengelizwe?
Kuyinto enhle ukuthi abantu abasilayo bayabe sibabanenge. Silethemba ke siyafisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyasila kungabi khona ofayo. bona labo abayisithupha asebedlule emhlabeni kube yinto engafanelanga iyenzeke ngabe uhulumeni wayethethe izinqumo ezihlakaniphileyo eziphangisayo ngabe mhlambe bavikeleka kanti ke njalo ngeke sithokoze sithi thina abantu abafayo kumbe abasilayo banengi ikakhulu sikhuluma ngabasilayo ngokuba akuhlolwa ngendlela eyaneleyo kusekhona ukuthi banenge abantu abafayo okungatholakali ukuthi babulele igciwane sekuhlanganisela lokuthi umuntu yabekade vele egula mhlawumbe letshukela kumbe le-asma kumbe le-TB kube sekuthiwa khona hayi vele ubulewe yilona leli ilokhu akade vele kugula kanti ubulewe yi-coronavirus ngakho kuyadingeka ukuthi kuhlolwe kabanzi abantu ukuze inani labasilayo sazi ukuthi yibo bodwa labo bantu abafayo sazi ukuthi yibo bodwa sibe nesiqiniseko salezo zinto
kuyini ongakuxwayisa
Ukuxwayisa kwami kuyukuthi ebantwini kabakwazi ukuthi igciwane lisesekhona, ingozi isesekhona isesenkulu, abantu kumele bathathe wonke amanyathela, lawo abekwe ngokomthetho, abekwe ngabezempilo, bawalandele, bashiyelane izibanga, sithi social distancing, bakwazi ukuthi bagqoke amamaski kuso sonke isikhathi, kungabi khona ovele egoli kumbe eBotswana kumbe kwenye indawo odlula esiya ekhaya ngafika, kumele limdlulisele kwa bezempilo emapholiseni ukuze ayigcinwa kwenye indawo kuvikeleke abantu ingozi sesekhona senzeni konke okufanele ukuthi sizivikele alikadlulile ligciwane likhona lisengabulala abantu abaningi nxa singathathi izinqumo zokuzivikela ngendlela efaneleyo
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor sixoxela ekobulawayo Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba kanye lezisebenza lozulu zithi amasotsha lamapholisa achaye intatheli zindaba ezimbili ngolwesithathu ntambama eHarare kumele abotshwe ajeziswe. ULeopold Munende osebenzela inkundla yeNewsZimbabwe.com kanye loMunashe Chakodza osebenzela i-263 chat bathi babhacabulwe kakubi ngamapholisa lamasotsha elokitshini le-Warren Park bevela emsebenzini phakathi edolobheni leHarare kungela lutho olubi ababelwenzile. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe ithi ukutshaywa kwababili laba kutshengisa ukuthi uhulumende kahloniphi amalungelo entatheli zindaba. Ithi njalo uhulumende kumele abekwazi ukuthi ukuba intatheli zindaba kayisilocala. Sixoxele uMunende wasichazisela okunengi ngokutshaywa kwabo.
Sathi sesihamba sesifike Warren Park lapha sasesinanzeleli ukuthi kulabantu abalutshwane kakhulu sifane sazitshela sathi hayi kulamasosha kumbe amapholisa nangcono sibhode kodwa saba lo mnyama thina sizama ukubabalekela sithi singangeni emagrosa sahlangana labo bephathwele ezindlini khona phiya so sathi uzala kungani ukusekhoneni so basebe sibuza bona kwathiwa livela ngathi na sathi ayisivela emsebenzini kwathiwa lisebenza samtshela sathi hayi thina sisebenza edolobheni sithiwe yikhombi yeyimota kathiyesila kwathiwa lisebenza lingobani sathi hayi singama-journalist kwathiwa nxa lingama-journalist khiphana amakhadi notshengise ukuthi ngingama-journalist akhipha mina nganiye elinye ipholisa la umnasho watshengisa elinye ipholisa mina yami i-press card yabanjwa lipholisa leyo wabala wathi esebalile wasetshengisa isotsha elinye isotsha lakhona lahle lathi hayi nxa lingama-journalist thilikho kuthiwa gayi vele ma-journalist anowonererwa siyalidinga vele ama-journalist siyawazi vele ayazenzisa lalani phani so sathi singakanani vele umuntu wahle wasasuzitshaya ngamampama ngihlane yela abasasuzitshaya ngendoma ngechamboko la mampama besikhaba nensathi basitshaya for about 2 to 3 minutes babeyi-7 kula mapholisa ayi-2 bathi sebesitshayele kwase kuthiwa sumani libale mina kwakungenzi imbaleyo ngoba umuntu wayele khadi lami elomsebenzi ngilithatha ikhadi ngapha ku-left ngihambambi wa-left elinye isosha la ngitshaya ngemboma isandla esivuvukileyo soku-left ngawuyisi wallet kwathiwa esecasa ukuthi idobhi iwallet ngithi ngiyadobha iwallet ephinde futhi nxa sendobha futhi eyikhabe futhi ethi landela engani kumbe ngani wayekholisa angazi.
La hamba yini kuyabika inkambeni zamapolice?
Izolo ntambama sihambe silomeli wethu uChris Mick Warren Park 1 police station. Sahamba sayabika amapolice wona athi ayi ebesesaba lawo ngoba athi ayi abasebenzi indaba ezinjalo. So kwathiwa sihambe eHarare Central Police Station khona lapho esivela khona athi noChris Mick. Sifike eHarare Central Police Station and then othiwa nguchief inspector sengikhohlwa ukuthi uchief inspector banathi sikhuluma naye athi wasesitha kulanto enjalo bafuze bevule idocumente le-assault khona ngale.
Umnumzana Leopold Monende yintatheli zindaba yenkundla yenewzimbabwe.com ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Lanxa ikansile yakobulawayo ibithe amanzi kawasoze avalwe elokitshini leluveve lelegwabalanda lapho kulomkhuhlane wesihudo, abanye abahlala kulezi ndawo bathi bebengelawo amanzi izolo. Isihudo lesi sesibulele abantu abedlula isishiyagalolunye, kwathi amakhulu lamakhulu alaliswa esibhedlela sempilo kumbe elatsha ekliniki yeluveve. Isakhamuzi seluveve umnumzana Gift Mithi uthi abantu abanengi baqhubeka behlaselwa yilumkhuhlane elokitshini leli. Uthi izolo kulomntwana kamakhelwane wakhe othwalelwe esibhedlela sempilo. Uthi abakhe abantwana sokugule abathathu labo balaliswa empilo.
Omkhulu akhona into esesinyeni landele ekliniki bengekeshuhlezi umntu babelalisiyela
laqala la ikliniki kwathiwani lingakayafika empilo.
Isikhathi sokwekliniki angasingasemba ukliniki aaisalisesinyeni ofuneka imali ufuneka abantu kuvele kumali bekambekise sozoke isitalaphana sokungasebenzisekliniki ngokaimotyanesidwebathwaa bahambise empilo kwabanye.
Kodwa lona usizo baluthola ngokuphuthuma empilo?
Hayi, empilo-ke angibalusona loba ngoloko azabufanane nalonokuswa semtho empilo yakho balisakuwanibakati nokuyekuthini njengobabanisakuyifulendelinye iyi-one.
Lo ngumnumzana Gift Mithi ohlala eluveve njalo olabantwana abathathu abake balaliswa esibhedlela sempilo ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomasipala wakobulawayo ngalolu daba, uhleze esithi uyalulungisa. Umkhankaso wokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa axotshe umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo uyaqhubeka enkundleni zobulembu ikakhulu eTwitter, njalo izolo kulequla ebelikhokhelwa ngumlobi odumileyo uNkosazana Tsitsi Dangarembwa elifikise isicelo lesi edale lephalamende. Namuhla khona iqula leli livikwa lizafikisa ugwalo lwesicelo lesi kumnangagwa. Umoyo ubotshwe kwinsukwana ezedluleyo phezu kwamacala enkohlakalo aphathelane lenkampani ebikwa yilo budlelwano lomdeni kamnangagwa eDrugs International. Ngokunjalo uzulo uthi umoyo lezinye iziphathamandla eziphathwa ludaba lwe-Drugs International lolu kumele zixotshwe umsebenzi. Sexoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Indaba yenkohlakalo babunkomo ukuthi ziqedwe into efaneleyo ngeyokuthi kufanele ukuthi uhulumende okokuqala alandele izinqumo lezi ezavunywa ngabantu noma lezi ezabekwa ngabantu eziyizo ezigavena ilizwe esikubiza sithi constitution. Into yokuqala leyana. Into yesibili akube kuukuthi akekho umuntu ongcono noma akekho umuntu ofana ukuthi noma athi nxa edale icala kube sekusuba sengathi yena lowo muntu u-immune kulabanye abantu. Kufanele ukuthi umuntu ma wadala icala ayimele into yakhe ngendlela nale ayenze ngakhona ikakhulukazi indaba ye corruption indaba ye corruption babunkomo into evana ukuthi ugovernment ngabe yayiqhakathekisa kakhulu ukwedlula yonke into ngoba yiye esithethe ilizwe lezimbabwe yalifaka emgodini lapho esibona likhona namhlanje baningi abantu abafana labo shivayo labana abayenza i corruption ngabe kathesi i project lana egwanda lana ngabe ukuthi iyasebenza ngabe sikhuluma nge project e producer ezinye izinto e producer amagesi e producer izinto eziningi ezingizwa kompala egwanda so inkohlakalo uhulumende akayithathela amanyathelo aqinileyo ngoba kuyinto embi kakhulu eyenza ilizwe lezimbabwe libe ibanana state
abaningi bayakhala Dube bathi lanxa kungaze kubotshwe iziphathamandla zikahulumende zisetheswa amacala enkohlakalo okulandelayo yikuthi ziyakhululwa nje kuphele kungabi indaba zalutho
balalaba abaphezulu yibo abantu bajeze zifili kakhulu abayibo abazibiza bethi ngama-representatives abantu nxa usebenza ku-public office usuku-public office awusise yi-private office yikho kuyabe kufanele ukuthi nxa engawona umuntu akula nto efihlwayo kuyabe kufanele ukuthi ajeziswe ngendlela efananayo laloba yisithi isizwalo sezimbabwe so kakhulu nxa ukuthi kujeziswa bona laba abayibo abakhokeleyo phambili yilapho okuzabona ukuthi lo semuva uzabona ukuthi nxa lo onguye phambili kwami esiyathola i-punishment enje kusho ukuthi mina lami nxa ngingafika laphana ipanishimenti efana nayo laphana abantu bazaphuma kwinkohlakalo lezimbabwe yiyo kuphela indlela ilizwe lezimbabwe lingalunga ngakhona njalo even amapolisa ezimbabwe ngibona engathi kuningi abasadingakala ukuthi bathi retrained again kikho ukwenzela ukuthi indaba yenkohlakalo bazame ukuthi bayiphathe ngezinga eliphezulu njalo indaba yenkohlakalo ilungise ibe yinto ekhithwa iphele kokuphela ilizwe lezimbabwe ingafi yaba khona siyabona amanye amazwe afana lamazwe afana laboBotswana noma i-corruption iyabi khona kodwa-ke nxa ukuyakhangela i-corruption ayikho egcekeni ngendlela esikubona ilizwe lakithi kusiba ngakhona
umnumzana Difa Dube yisizalwane sezimbabwe esihlala kwele bhilitane Seli ubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba le Herald lithi uhulumende uselandule ukuthi uphatha izizalwane zakwele China ezihlukuluza izisebenzi zazo zeZimbabwe ngesandla esibuthakathaka. Inkundla yesayithi yona ithi usodolobho wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uselandule impiko yokuthi edamu lekhami kugcwele amatambo abantu ababulawa igugurawundi. Soko isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Okhulumayo ngumandlovu osefelabhuzi. Mina ngikuboni lokho okwenziwa i-MDC kamakhube. I-MDC kamakhube phela yiyo esibuswa nxa isikwanisa ukuxotsha abantu abavotelwayo ephalamende yona ingalabo abantu abavotelwayo isilamandla amakhulu okukhanya ukuthi kulesandla esikhulu esincedisayo esiyiyo esithi ungazwenze lokhu awulacala ungazwenze lokhu awulacala i-MDC Alliance ingayenza ulutho oluncane olungasilocala bayavalelwa bayahlukuluzwa bayayenziwa konke okubuhlungu hhayi le kayisiwe i-MDC kamakhulu yizano ngokwayo izuze umuntu nje emsebenzisayo futhi yampha amandla okuhlukuluza leli bandla elifunwa ngabantu abantu abakhethwe ngabantu bangeke bakhithwe ngumuntu ongakhethwanga ngabantu akuvumi ngiyabonga
amathono wasakazi be-27 hhayi siyabonga msebenzela esenzela wona into eyisimanga kithi ukuthi hambe kulo muntu ongalima esini ahlakule xa sekuvuna sekuthiwa umuntu ongazange alima ongazange ahlakule walima yakhe isimu ongazange ehlakule sezovuna esimu engasoyakhe Loko kutu kwa MPs, tuwe MTC Alliance zubuhungu. Agusloni kwa mavote ya tata apagayo. Nasi nga vote litina, ama MPs kama kupe. Tuma kupa na wae vote lo kabaki. Nasanga tole lutu. Ama vote ya tata tata tuma kupe. Agusloni kwa kuloko. Sibuhungu sibidi. Ama MTC Alliance onge kwa amizi bindi. Kulunguru za ngeneli. Aunga perugia tole.
Ngamile nkomo mna msecholocho ntombi yakomzika ayina silanda wala maphati vele lokho ngoba nasi kholi lutho amaphati endawo
Nani masanga zaba shiwa wa studio 7 labalaleli inapha elupane esovendle ku ward 8 nasihlupho lendlala asiholi ukudla ukhona be social welfare kuphela khonapho kulala abadala abasofana ngabangena ku social welfare kodwa abaholi la indlala yasibulala besicela uhulumeni angenele esincedise ngenhlelo zokudla yathi sithole ngoba siyafa ngendlala lezitolo kuyadura akuthengeki izinto zikhwelile akubambeki lutho vela kuthengeki
Basakazi abalungileyo basakazi ke studio 7 ngikhulume ngokukhalala kwama civil servants ikakhulu odokotela ama tichala ayisikho ukubana kuyindaba yabo ngikhangela ukubana ukukhalala kwamadokotela kuyindaba kwahulumende uhulumende nguye olomlandu kuleyi indaba ngoba uhulumende akagcwalisi izithembiso zakhe uyathembisa kodwa engagcwalisi uhulumende akafuni ukunika laba bantu iholo labo abathembisa lona siyakhumbula ukubana wabathembisa leli iholo kodwa lokho abayenga ngamakhushini into engelamsebenzi into engasuke itshengise intuthuko kumatichala kumadokotela yingo ngibe ngicela ukubana uhulumende kazinuke amakhwapha ngoba abantu beZimbabwe bangena esimeni esibi kuyimbangela kahulumende uhulumende njalo siyanazela bakhona abanye ababotshiweyo abezempilakahle okuthiwa bathatha leyo mali abayinikwa ngamanye amazwe abayinikwa ngabantu abafisa ukubana abantwana bezimbabwe bakhululeke kodwa uhulumende kakwenzi lokho so odokotela ayisiki ukuthi bakhalele kodwa kakula abangakwenza ngoba imuli zabo ziyalamba ngibe sengingena kusihudo esitholakala koBulawayo ye imbangela nguhulumende kakula enye into esingayikhangela sikhangela uhulumende nguye owehlulekileyo usetshengise ukwehluleka zamtshose akukho omunye singamnika lelo cala nguhulumende ngoba yena ubhizi ngepolitiki ubhizi ngokunika okhuphe amacebo ngokuphathisa okhuphe isezukuthi akuphathise abantwana bezimbabwe baphume kulolu daka hayi kala ndaba nakho yena ufisa ukubana ahlale mbuso naze afe yena esehluleka kula nto yenzayo akula nto esingathi uyayazi la akula nto esingathi iqondile kuleli lizwe ngiyabonga ngusibanda
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe abalisa ele France, ele Germany kanye lele Italy asekhudaze amacele alwisanayo kwele Libya ukuthi abeke phansi izikhali akhulumisane. Uhulumende wele DRC yena uthi umkhuhlane we Ebola obulale abantu abedlula inkulungwane ezimbili eminyakeni emibili edluleyo usuphelile kulelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump lo mnumzana Joe Biden bayaqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo phambilini kokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka. Kodwa imikhankaso le iphazanyiswa ngumkhuhlane we-coronavirus nanku kabenelisi ukwenza imihlangano emikhulu lozulu. Ukhetho lwalonyaka luza ngesikhathi abanye abagoqela abebandla lika-Trump lama-Republicans besithi bazavotela umnumzana Biden yena omela ibandla lama-Democrats ngoba uTrump bengasamfuni. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Joe Biden ule opportunity enkulu kakhulu eyokuthi anqobe uTrump ngoba uTrump usezigwenxa yedwa entweni eziningi and ama-Republican amaningi asezisola lawo and futhi masikhangele khathesi kulale bhuku lalo elibhalwe ngu-John Bolton elisanda kuphuma leli elimcriticize kakhulu uTrump ukuthi akekho fit ukuthi abe ngu-president. Manje ungabona usucriticize ngumuntu oyi-conservative efana John Bolton. So kumele wazi ukuthi abaningi ababelieve emkumbono ka John Bolton angeke bamvotele uTrump makubuya uNovember ngoba bavele uvele engumuntu ongasathenjwa ngendlela ahandle ngayo ipandemic le coronavirus. Uhlulekile kakhulu kushoya ileadership and because of that I'm think useluze abantu abaningi ababezamile ukuthi bangathi mhlawumbe bafake umuntu ongu-businessman e-White House ukuthi maybe izinto zingatshintsha but uTrump u-divisive entweni eziningi kakhulu njenge-black vote yonahle akhohlwe ngayo ngoba the way atreate ngakhona abantu abamnyama kuze kwaqala yona le revolution esiyibonayo ama-protest la asengamaviki abantu bephuma every day besiya demonstrate against amapolisa and uTrump yena on the other hand ungathi usupportana lawo amapolisa abayibona ababulala abantu especially abantu abamnyama. So uBiden lapha nje angahluleka nje kuthi kudayi kuyabe kukhona okukhona ngaye but otherwise nje uTrump yena ngokwakhe uzigwenxa yedwa.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Oh yeah, yeah, yeah. Oh, watch out now. Tell me what it could be saying about. Passing your money, remember. But I think I'll get to say that. I'm a chinga, yeah, yeah. And you can say it, yeah, yeah. That I thought I was doing that. Tell me, say, passing your money, remember. But I think I'll get to say that. I'm a chinga, yeah, yeah. And you can say it, yeah, yeah. She knows how to do it, yeah. Fantastic as I hear me, that you can hope from my chin. Bano Ziba put it in the door, my chin. And you know, speak and spoke, no one can see ya. Bachina, my babona, to come back, just sit down on bath. For flash, that it was a flash. And you put down the December, passenger money, remember. That I took off it to send up, from my chin, I am under. And you put my talent, that I put down the end. December, passenger money, remember. That I took off it to send up, from my chin.
Jazo Fireman msana waka hingwe eqhibake uhlelo lwethu sinakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanje umkhuhlane we-COVID-19 selikhwelile laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye velo mkhuhlane lo izolo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zithi amasosha lamapholisa achaye intatheli zindaba ezimbili eHarare ngolwesithathu kumele ajeziswe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-1:07. Eyami impela sonto isiqalisile. Asibe ni sonke njalo ngolesibili. Olivalelisayo umuntu kamili inkomo.